Zimbabwe.
Siyabonga Sandra Locrisi. Amachono zulugandaba yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 20 ngoNhlolanja 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mgele emweni ngenjabulo ngontungamili nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Yeah, of course lokho kungahlupa sibili ukuthi kungasithi ngwaleta impumelele ethilonganani. Kodwa mbona ngathi imizamo yonke esiyazamwayo njengokukhulumelana abantu behlezi phansi ngamaphepha siyehlula ngaphandle kokudemonstrator lokho asebekwenza. Mbona ngathi indlela elungile ngendlela ngokubona ngayo.
Abasakhulayo bayatshengisela eHarare besithi bafuna umgcinisihlalo wekomishini ebona ngezokhetho unkosikazi Rita Makarau achiye umsebenzi.
Ama-supporters MTC sesidecide ukuthi sibe le-global protest ukuthi sizohlangana kuma-embassies aweZimbabwe umhlaba wonke jikelele. Kuyela eSouth Africa, ePitoli, ngapha eWashington DC, America, laseEngland, eUK, eLondon, kunye laseCanada, eOttawa.
Abasekeli beMDCT baqoqa ukutshengisela kusasa ngelanga lokuzalwa kukamongameli Mugabe endaweni ezitshiyeneyo zomhlaba besithi kumele achiye umsebenzi. Kuhoza Friday lamhlanje silomculi werumba uProgress Bango Dube leqembu lakhe eleKumbuzi Sounds. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Abasakhulayo abangamalunga omanyano we-National Youth Action Alliance batshengisele namhla eHarare besithi bafuna umgcinisihlalo wekomishini ekhangelane ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission unkosikazi Rita Makarau achiye umsebenzi. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Ontanga phose ikhulu abasebenza ngaphansi komanyano we-National Youth Action Alliance batshengisele besuka emahofisini amakhulu kamunisipala eHarare awe-townhouse belubhekise emahofisini ale ikomishini ebona ngezokhetho elizweni eyezek. Ontanga laba bebetshaya impembe bebanga umsindo ngesikhathi befola. Abasakhulayo laba abekade bethwele amabhakana abelotshwe imibiko etshiyeneyo bayetshiya incwadi yezikhalazo ehofisini yomgcinisihlalo wezek unkosikazi Rita Makarau bethi kumele achiye umsebenzi ngoba engelawo amandla phezu kogwalo olulotshwa amagama abalelungelo lokuvota i-voters roll. Ngesikhathi befika emahofisini kaMakarau amapholisa alondoloza leyo ndawo ahle avala amasango wonke kodwa omunye wabo ubesengenile uyachiya ugwalo lwezikhalazo. Okhulume phezu kwalesi sehlakalo umnumzana Job Sikhala owake waba ngummeli weSt Mary's edalela ePhalamende uthi akajajuliswa yindlela unkosikazi Makarau aqhuba ngayo umsebenzi wokubhalisa labo abalelungelo lokuvota njalo kumele achiye umsebenzi njengamanje. Lumbono usekelwe ngomunye wabontanga ababone lokhu kutshengisela kusenziwa eHarare ngesikhathi esedolobheni laye umnumzana Khumbulani Dlamini.
Of course lokho kungahlupa sibili ukuthi ngwaleta impumelelo enganani. Kodwa mbona ngathi imizamo yonke esiyazamwayo njengokukhulumelana abantu behlezi phansi ngamaphepha siyehlula ngaphandle kokudemonstrator lokho asebekwenza. Mbona ngathi indlela elungile.
UDlamini uthi akula ngenye indlela ngaphandle kokuba uZulu atshengisele ukukhonona kwakhe lanxa kusobala ukuba zingatshaywa luvalo inkokheli ezisembusweni.
mhlawumbe ngendlela engibona ngayo kungabonisa ukuthi abantu bazwa kanjani bona imizwa yabantu lemicabango yabantu mayelana ngendlela into ezakala ngayo elizweni from konke kuzeka kusiya ku leadership kusiya kundaba ze economy.
Kusenjalo unkosikazi Magarawu utshele ikomiti ebona ngezemithetho lokwenzakala edalela eParliament ye Justice Legal and Parliamentary Affairs ukuba abezek sebeqalile ukulungisisa lolugwalo lwamagama abalelungelo lokuvota ethi ukhetho oluzaqhutshwa ezigabeni ezibalisa eseChirumanzu, Zibagwe, le Mount Darwin West luzakwenziwa kusetshenziswa ugwalo olutsha lolu. Isisekelo esitsha sombuso sikubeka sobala ukuba sekumele kube ngabenhlanganiso yezek abaluqoqayo lolugwalo hathi iofisi kaMdede njengalokho obekusenziwa eminyakeni edlule. Kuthe sebetshengisele emaofisini ezekhi la lapho bagiye behlabela ingoma zomdabu abekade betshengisela laba baqhubeke befola phakathi kwedolobha bethwele amabhakana abo kodwa bacine bexotshaniswa ngamapholisa akade ehlomile sebefika bucwadlana lezakhiwo zedalela ePhalamende lapho abekade behlose uyakwethula njalo enye incwadi yezikhalazo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Abasekeli bebandla leMTCT baqoqa ukutshengisela kusasa ngelanga lokuzalwa kukamongameli Robert Mugabe endaweni ezitshiyeneyo zomhlaba besithi bafuna ukuba amazwe la abambe uMugabe ngamandla ukuthi asuke embusweni. UMugabe wenelisa iminyaka engamachumi ayithobamnemunye lanye 91 years ezokuzalwa kusasa. UMugabe usebuse okweminyaka engamachumi amathathu lanhlanu 35 years. Amalunga la athi azatshengisela phandle kwezigodlo zabameli beZimbabwe emazweni atshiyeneyo abalisayo leSouth Africa, Australia, Britain langapha eMelika. UChris Gande weStudio 7 uxoxela umgcini sihlalo weMDCT kwelemelika. Umnumzana Den Moyo othi ukutshengisela kwakusasa kujonge ukuphathisa amazwe la ukuthi abone ukuthi ngempela abantu kabasamfuni uMugabe.
Ama supporters MTC decided ukuthi sibe le global protest ukuthi sizohlangana kuma embassies aweZimbabwe umhlaba wonke jikelele kusukela eSouth Africa, ePitoli, ngapha eWashington DC, eAmerica, laseEngland, eUK, eLondon, kunye laseCanada, eOttawa, konke kuze kuyofika laseAustralia. NjengamaZimbabweans siyabe siyibuthene lapho sikhankasa ukuthi uMugabe sonke isikhathi sakhe sokuthi ahambe sesifikile ngoba asingeke sibe le mongameli ofokasa wona ama-birthday yakhe ilizwe lona limoshakala. Kumele siphakame njengamaZimbabweans sikhulume nge-voice eyodwa ukuthi enough is enough, isikhathi sakhe sokuthi ahambe sasadlula kudala.
Sizwa kuthiwa ukutshengisela lokhu kuzabe kukhona la kwamanye amazwe, ungasitshengisela ukuthi kuqoqe njani?
Ye, kusho ukuthi vele kusukela kudala besilokhu sitshengisela kuma-embassy aweZimbabwe. Ngiyakhumbula umnyaka ophelileyo before ama-elections ka-2013 sasitshengisela kuma-embassy. Kusho ukuthi abanye kwamanye amazwe abangamalunga awe-MTC nabanye nabo nje amaZimbabweni asekhathele ngombuso kaMugabe lezano PF labo basijoyina. Besibiza ngokuthi i-21st movement ngoba besitshengisela mhlaka 21 inyanga zonke ezadlulayo kwaze kwafika kuma-election. So kusukela lapho-ke silokhu silama-contact nalaba abantu siqhubeka ngawo umsebenzi onalowo ukuthi sazise umhlaba wonke jikelele ngesimo seZimbabwe.
Umnumzana Den Moyo ngumgcini sihlalo we-MDCT khonapha eMelika obexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Ukuxotshwa kwamalunga ebandla leZANU-PF anakanelwa ukuthi asekela unkosikazi Joyce Mjuru kuqhubekele phambili izolo ngokuxotshwa komphathintambo wemaswingo kurhulumente umnumzana Kudakwa Shebaskiti. Umongameli Mgabe ususe uBaskiti esikhundleni esithi kasudiseki ngendlela asebenza ngayo. Umnumzana Baskiti uba ngomunye wabaphathintambo beZANU-PF abaxotshwe ezikhundleni ngumgabe esithi kabaqhubi kuhle umsebenzi, abagoqela umnumzana Sylvester Nguni lomnumzana Francis Nema. Kodwa ingcwethi zithi abantu laba baxotshelwe ukuthi bebesebenzelana lo nkosikazi Joyce Mjuru, yena oxotshiweyo laye kurhulumente ngomnyaka odluleyo esetheswa icala lokuzama ukugenqula umbuso kamgabe. Ngolwesithathu, ibandla leZANU-PF lixotshe umnumzana Didimus Mtasa lomnumzana Themba Mliswa, yena obe ngumeli weHurungwe West edale lephalamende. Ekhuluma leStudio 7 namhla, uMliswa uthe ulethemba lokuthi uzabuyela kuZANU-PF njalo ngolunye usuku. Abaxotshwayo kubandla leli esikhathini esiningi kabaphiwa ithuba lokuzivikela. Sixhume ilunga leZANU-PF Central Committee umnumzana Joseph Chuma.
Nxa emthethandaba ungaphiwa amasamanisi wena kuthi abuya emthethandaba ngoba kulo muntu owethesa icala lokuthi ngivule esikwereni sakhe ngibolani, wena ungekela ukuya khona ngale emthethandaba ukubana uyozidefenda. Banika ukuthi ayi-default judgment lena. I-default judgment uzathola ubona omessenger of court sebuya sebezobuthela impahla zakho endlini labana sebethwele ukuthi abona i-writ of execution leyana ngithi. So lokwana kabathi ngithi wona wena wephulile indlela athi kumele uziyidefende ngazo ngokuthi wona uhambe la phakathi komthethandaba uyozimelela wedwa andubana maybe umthethandaba lawo ubusifunda. Hayi nxa ukuthi icala livuma alright-ke asezini ama-payment plan kumbe sezinto ezinjalo ubana ubhadale nakokade kumele kwenze njalo ngabe bahambile phambi kwe-disciplinary committee leya ngabe sikhuluma into etshiyeneyo namhla kodwa-ke abahambanga. So manje mina bese ngizibuza-ke ngoba ngithi right so usufuna ukuthi umuntu lo akhalelwe ngubani ngoba yena uyakwazi umthetho kakhulu ebe ngu-administration secretary wethu weparty which means vele iparty was revolving around him around his office uyakwazi konke lokhu uyakwazi ukuthi iparty yethu ihamba njani. So nxa wena usuzafuna ukudifya indlela iphathi kumele ihambe ngayo wena usuzenzubani usuphezu kwamandla la wonke yini yimbuzo ezawufaka wona lo
udaba lukamtasa-ke uthi kazange abizwe lanxa nje kwakule komiti ebunjelwe yena.
Mina ngizawutshela iqiniso angiso spokesperson weZANU-PF njalo bengingekho kwikomiti nale eyafakwayo ukuthi ikhala indaba ekamtasa. Bengingekho azange ngihlale kule-disciplinary committee wabhala izincwadi zona leziyana yena ekwazi ngihlophobana kule-congress esikhethe omunye umuntu osengusekretary o-administration ephathini ukuba buchombo kodwa yena abhala incwadi asayine ukuthi ngulo ke ngu-secretary of administration. Wena ngokubona kwakho kawuboni ukuthi kona ukuzenzisa ongaphezu kokuzenzisa na yikho phela laphana okhela khona amanye amakampani azagcine esebhala abanye ezisepa efaka lomfanekiso womuntu ukuthi hey bakithi lingangathi lo muntu lowo asasebenzi laye lingambona obuya kurabe isithi ngiloko ejenisa i-insurance yethu lingathenga lithenga the-on risk untu loko asekho kithi akethi basuke bonke umuntu lozishiwo ngalindlela.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga leZANU-PF Central Committee sixoxelaye ekobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Udaba lwesehlakalo seGugurawundi lokhu lusegudwini iningi lisola kakhulu amazwe kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko awokuthi lokhu kwabangelwa ngamazwe aphetsheya hatshi uhulumende kamongameli Mgabe. Inhlanganiso ye-Catholic Commission for Justice and Peace in Zimbabwe ithi kwafa abantu abangafika inkulungwane ezingamachumi amabili i-20,000 ngesikhathi seGugurawundi ezigabeni zeMathebeleland leMidlands. Ilizwe lisanda kuthatha uzibuse bebulawa libutho likaMgabe ele-5th Brigade elalisithi lidinga abahlamuki kulesi sigaba. ukuze sihlaziye loludaba siqoxe lomnumzana Mbuso Fuzwayo isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu eBhejo likaZulu.
U-Vice President udinga imithandazo eminingi ngoba bazathi umthola bamnika wona ngohulumende omkhulu kulaye kakwazi ukusukele ngayo. Ikuzamuzwa egijima esiya kuthi kwakuyi-constituency emadevelele ndawo zangokuya amakhiwa 1 kwakuya abantu abazokhuluma esiyona so kutshengisa ngabantu bezimbabwe ababulana nayo. Okwesibili embona ngazathi u-Vice President njengomuntu okayangano excited ngokuqhathwa utshengisa umuntu othanda imali aluba abantu abajoye izihlobo bayekele ukungena ezitolo zakhe ukuyathenga.
Laye engathi ulo wakhe umbono mhlawumbe ule mzekeliso yokukuxhasa lokho akutshoyo, singathi lapho angabe phambanisa khona kakhulu kungaphi?
Umgabe waye ngu-Prime Minister welizwe, umgabe kulama-videos, umgabe ngokwade watsho ukuthi it was an element of madness, angake azethi kulomunye umuntu ayemsebenzisa. So mbona ngazathi umuntu ozama ukuthi umgabe was not involved kimi uzeluza i-currency yokuthi ngimlalele in anything ngoba is not honest in anything.
Lanxa umnumzana Jonathan Moyo esithi kavumelani lo mnumzana Mphoko uthi udaba lolu lwaxoxwa kusayinwa isivumelwano se-Unity Accord lo Moyo umnumzana Joshua Nkomo lithini ngalo?
Uhlupho ukuthi khona uma ukhuluma nge-Gugurawund ukhuluma ngabantu ababevela emulini ethize abafayo, kawukhulumi ngabantu ababevela kuzaphu, ukhuluma ngabantu ababevela ezimulini abanabo komuyo kundlovu kobani bani. So kazozwathi kuhamba kuyehlangana izanu lezaphu uthi sokuqedeni izanu lezaphu zamisa ukubulalana kwabantu, but ababulala abantu kufuze ukuthi befezane nezihlobo zabantu abafayo, yindlela yoku-addressa i-Gugurawund. Zese-institute zona zifuna ukuthi kungabanjwa njani, hayi ukuthi ngoba izanu lezaphu zanjani zabhalelana isivumelwano.
Inhlanganiso yakho yakhweza udaba oluphathelane lokwe-Gugurawund emthethwandaba
lwahamba e-High Court, inkosi yathi kakukho agent. So esesikumelele kathesi ukuthi inkosi ithe sihambe i-normally court process, so yikho esingani sizakwenza.
Kayisiwe yedwa mnumzana Mphoko, lezinye eziphatha amandla zezanu PF kakhuleza zikuzaphu.
Uhlupho mbona ngazathi bonke bona laba bantu ayisikho abakukholelayo, kodwa kuyisibonelo sokuthi basebugqilini kanganani. Umuntu osebugqilini ujayele ukwenza intando yalawo omgqilazayo, kodwa ngasesi wonke umuntu uyavumelana ukuthi 1 kakulanto eyalungiswayo, ngiyenixoxe labo mina. 2 kuyadingakala ukuthi ngabe kuyaxoxiswana, kodwa uhlupho yikuthi akula muntu brave enough kube bona labana abantu to say there is a problem, sibamba kanjani kodwa singadilizi ilizwe.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo isiphathamandla senhlanganiso yeBhejo likaZulu obekhuluma ecingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 ekwaBulawayo. Ku-Life Talk lamhlanje sikhangela amazwi kamsekeli kamphathintamo kamongameli umnumzana Phelekezela Mphoko, yena othi umgabe kazange abe lesandla kumbhuqazwe we-Gugurawund. Umphoko uthi lo mbhuqazwe waqoqwa ngamazwe angentshonalanga, kambe livumelana laye na? Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abahlamuki besi-Muslim abedlulisa amalawulo abe-Islamic State kwele-Libya bathi yibo abathiye amabhomba adubuke ezimoteni namhla kulelo lizwe, kwafa abantu abangamachumi amane. Ele-France lele-Germany lokhu egcizelela inkuthazo yawo yokuthi akube lokuhloniphana kwamacele alwisanayo kwele-Ukraine. Iziphathamandla kwele-Somalia zivika ukuthi umsekeli wenhloko kahulumende kulelo lizwe ulimele kakubi, kwafa abantu abalichumi ekuhlaselweni okwenziwe isigodlo salelo lizwe i-Mogadishu ngabahlamuki besi-Muslim abedlulisa amalawulo abe-Al-Shabaab lamhlanje. Izakhamizi zedolobho leHarare zithi ukulungisiswa kodubo lokuchitheka kwamanzi empompini eziwathwalayo ngenye yendlela engaphathisa kakhulu kudubo olubhekane lamakhansili ekutholiseni uzulu amanzi. Kubika intathelizindaba yethu uMark Peter Ntambe.
Ngesikhathi iningi lamadolobha libhekana lobunzima bokutholisa uzulu amanzi enelayo, imizamo yokulungisisa ukuchitheka kwayo empompini ikhanya isalela muva. Omasipala bekhangelana oludaba lokudinga izikwelete zokwengezelela inani lamanzi abalawo. Imizi efana leTafara, Mapfuku, eHarare leChitungwiza selesikhathi eside bebhekana lodubo lokusilela kwamanzi. Umgcinihlalo wenhlanganiso yezakhamuzi zeChitungwiza, uMnumzana Mavela Sikhumalo, ehlala eqonqosela ukuba lize lithole umthombo walo kwamanzi leli dolobha lize qhubekela phambili libhekana lalo ludubo lokusilela kwawo.
IChitungwiza kayila i-source of water yayo, kutsho ukuthi lokhu uyishiya yona icela kumbe ithenga amanzi kusito Farare. Kodwa siyakwazi sonke ukuthi isito Farare yona kayila amanzi akwanayo izakhamizi zayo, kutsho ukuthi thina vele isifaka ekucineni nxa iyindawo yama-priorities.
UMnumzana Trust nobo osanda kuqeda izifundo zaphezulu zobumanjinela bokugcinwa kwamanzi uthi udubo okumele omasipala bonke belunanzelele kuqala ikulungisisa ukuchitheka kwamanzi empompini bengakagijimele ukuyadinga izikwelete ngoba amanzi anje engenelana labantu.
Sibona amanzi elahleka every time uma ngokuhamba edolobheni leHarare, uyabona amanzi phuma emapayipi. Uma bengalungisa indaba yena leyo amanzi onala alahleka bangathi unaccounted for water, ukwenzela ukuthi indawo ezinjengamavuku zingani zithole amanzi.
Uthi ngemva kwenhlolisiso yokulungisiswa kokuchitheka kwamanzi, omasipala bengenelisa ukuhlola umumo wezinto lokuthi lokhu besadinga amanye amanzi na, njalo ekunani elikuba ngabani. Uthi uzulu laye kumele adinge ezinye indlela zokuthola ngazo amanzi esiqoqela amanzi ageleza ngaphansi komhlabathi lachitheka kumathanga ezindlu zabo kusina izulu.
Masigangele iZimbabwe sigangele ukuthi i-rain season yethu iqala kuphela from October sizafika kuMarch asela izulu. Kodwa singathi every household in Harare umbeni amadolobheni ikwazi ukuthi ngesikhathi sona lesizulu sibe sisebenzisa amanzi onalawo i-rain water, siwavesa amanzi onalawo. Sibona ngani engxe ukuselela kwamanzi lakho kunalokhu i-city council ingaphathiseka kakhulu.
Omasipala abaningi eZimbabwe babhekana nobunzima bokutholisa abantu amanzi ngokugcweleyo, njalo uzulu ekhala ngokuvalelwa kwamanzi mahlayana. Amakhansili amaningi athi abhekana lodubo lokuthola imali enelayo ukuba bengezelele amadamu amanzi anganathwa nguzulu emadolobheni kunye lokulungisisa impompi ezichitha amanzi ngasikhathi sinye. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Umanyano we-European Union namhla uvuselele izijeziso zenotho owazifakela umongameli Mugabe lomkakhe unkosikazi Grace Mugabe. I-EU yethule umbiko lo egwalweni lwayo ole-official journal. I-EU isanda kunika iZimbabwe izigidi ezingamakhulu amabili lamachumi ayisikhombisa zamadola i-$270 million yokuqhuba inhlelo ezishiyeneyo. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele uMnumzana Roderick Fayayo, umqondisi weBulawayo Progressive Residents Association.
Nathi sinjenge sizizaba zeZimbabwe kasikuboni ukuguquka okukhanyayo. Ungakhangela izinto ziba wesi, abantu batshaywa wesi, irepression iwesi. So sokufuna ngathi ziyafakwa zibe ziningi nxa ngabe zikhona.
Kodwa nxa sukhangele baba Fayayo, izijeziso lezi zincedani?
Uyabona kithi thina abanye izijeziso lezi ziyasebenza okuzwayo, ngoba khangela phela dube ukuthi thina izizalo leZimbabwe esilapha kakulalutho esingalwenza, siyatshaywa kuphela, sivulayo kuphela, sithule. So at least nxa i-EU ikwanisa ukuthi kube khona engakwenza yona on our behalf kuba ngcono, ngoba thina vele akulalutho esingalwenza, sifungubulawa nje ngenkukhu kuphela.
Kumele kwenziweni njengoba izijeziso lezi zikhona? Ubona ngazani izanu PF ingaguqula yini izenzo zayo?
Engxe osokufunakala dube yikuthi kube nezijeziso eziningi, kodwa izizane zeZimbabwe lazo ziqalise lazo ukukhuluma ukuthi hayi sokwenile sokwenile zingavele zikhulume njalo encwezi zingabuswa kuhle.
Kodwa siyabona ke mnumzana Mfaya ukuthi ngeviki ephelileyo ke i-EU inike eZimbabwe imali eningisibili kakhulu. Khonoku ke kutshona ebantwini nxa ukuthi banika ngaphi imali baphinde bethi izijezo ngasihlale sikhona.
Kule nto ezimbili, i-EU inike ilizwe yaphinde yajezisa umuntu. So kimi kutsho ukuthi hayi le imali nge-developmental aid ngezizalwane zeZimbabwe. Iloba nje sikwazi ukuthi hayi ngale kulabantu abalezandla ezilezinama ezanamathela kiyo.
Umnumzana Rodrick Fayayo ngumqondisi weBulawayo Progressive Residents Association. Sixhume njalo umsekeli weZANU-PF laye ocubungule zombusazwe umnumzana Morris Ngwenya.
Lapha kulanto emangalisayo yikho ebesivele sikukhangela ukubana kuzenzakala ngenxa yokuthi abakufunayo laba abe-Europe ukuthi khona abantu abeZimbabwe abanikwa amandla kwezomnotho lokho kubiselwe emuva abantu abasemasimini kathesi bakhitshwe kubuye amakhiwa. Nxa lokho kungayenzakalanga baze belokhu besithi umongameli welizwe abasoze bamkhiphe kuzijeziso zabo ezama-sanctions. Kodwa into-ke eyangisayo ukubana balwisana lo muntu omsuka, balwisana lo muntu ongenacala labo ongabonelanga lutho kodwa bazwanana lezigilamkuba isikhathi esiningi.
Ye, nxa bekhuluma lapha baba Ngwenya bathi ababoni ukuthi sokule nguquko kwele Zimbabwe ngakho kumele izijeziso lezi zibe khona.
Ye, njengoba ngicasisa ukubana inguquko abaye beyikhangelele bona yokuthi bakhangelela ubana umongameli ongabe egokele lizwe leZimbabwe anxusa amakhiwa kumbe abamhlophe ukubana ngabavuye bezothatha umnotho kungaba semaplazini bathatha amasimo kungaba kumankampani nokunye okuthize okunjalo. Ngalokhu kungayenzakalanga lakanye kibo akutsho lutho kibo. Yikho-ke sikubona ukubana bazabe belokhu bekhuluma into enjengaleyo. Njalo sibona ukuthi okunye abaye bekukhangelele yibona ukuthi kuyayangisa ukubana sibona besiza lapha besithi bafuna ukuthi kube lobudlelwano, bafuna ukuthi ilizwe leZimbabwe libe lokukhulumelana, libe lobudlelwano kwezamabhizimusi. Kodwa bona ngokwabo into abalisana nomongameli welizwe nemoli yakhe asiyiboni, into eyangisayo.
Umnumzana Morris Ngwenya usekela ibandla leZANU-PF njalo ucubungula izombusazwe. Kuwoza Friday lamhlanje silomculi werumba uProgress Bango Dube leqembu lakhe leKumbuzi Sounds. Lo mculi usethule idlalade elithi Impilo Yami featuring Mapitipiti. Kubika uBenedict Nhlapo.
No Progress Bango Dube le Khumbuzi Sounds besithi ngambe ungazi ungilahle mngami ungilahlele ubuyanga manje izinto zingasala sezingilungela uzathini. UProgress uzelwe kobulawayo wayagulela kwamasendu ePlumtree wasesiya eCholojo wazogcina eseGoli. Uthi ke zokucula zaqala esasengumfanyana beculela abantu emithonjeni ezikotsho emifuleni lasezinkonzweni. Ngemva kokucula lamaqembu amaningi ngo-2013 ubumbe lakhe iqembu leKumbuzi Sounds okuyilo eselethulele idlalade elithi Impilo Yami. UProgress udiphubo lakhe elisemqoka yikuba ngumculi ozimeleyo olento zakhe ukuze aqhube umsebenzi wakhe engaceli muntu.
Isifiso sami nangephupho lami bengifisa kuye kufezeke izifiso zami, qhubeke kule ndima yomculo nami ngizibone sengikwelinye izinga ngoba kumanje ngiyasilela yonke into engiyenza lapha ngiyenza ngokuboleka nje. So benginxusa kini balandele ukubana maningaba nibe nezandla nangenhliziyo ezivumayo bese niyaxhasa ngalokho enakho kwenze ukuthi nami ngithole ingqubekela phambili kusasa.
Idlalade lakhe leli lengoma ezisikhombisa kanti zonke uthi ziyakha, zifundise, zibuye zixwayise. Limfundiso iphuma obala kule esithupha ethi Udubo Lwemizi, lapho akhuthaza khona abathetheneyo ukuthi benqabele ukwehlukana njengoba lokhu kusenza abantwana besale behlupheka okwamagama.
Kodwa ayibophe uhlelo Woza Friday lomcoli ubango progress kwanele okwalamhlanje olivalelisayo nguntungameli Nkomo libelwa busuku obuhle.